Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 24 Mabasa 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje imtshini ibisetshenziswa kuhlolwa ukuthi iyakwanisa ukusebenza kakuhle, kusetshenziswa abantwana besikolo. Lokho bekusenzela ukuthi kungabe ngabantu abadala abangabe bephakathi kokuthi umuntu angavota, bekusetshenziswa abantwana.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho, awe biometric voter registration kits, atshengise ukusebenza kwale mitshina ngokubhalisa abantwana besikolo semabhuku eHarare namuhla.
Ikho ke akusonto embi ukuthi abantu bakhulumisane. Yebo kambe nxa yekukhulunyiswana bakhona abangathi hayi obani wayeselesayinile indaba thina singakasayini kunje lakunje, hayi asikubeni lokubekezela ubukhopheli bebandla yibo kuyabe bukhulumisana lamanye amabandla sabunika-ke.
Abakumanyano wekhode babikwa besola ukulobelana isivumelwano sokusebenzelana phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT lomnumzana Welshman Ncube o-MDCT.
Kwezemidlalo sizalethulela impumela yemidlalo ebikhona ngempela viki.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Amankampani amabili adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eyama-biometric voter registration kits abhalise abantwana besikolo semabhuku secondary eHarare namuhla ekuvivinyweni kwawo okuqale ngeviki edluleyo. Ukubhaliswa kwabantwana laba bekuyindlela nje yokulingisela abantu abazavota hashi ukuthi ababhalisiweyo labo bazavota. Izolo amankampani la ebefundisa izisebenzi zekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ukusebenzisa imitshina yawo. Amankampani amabili alingwayo la abalisa iLuxton eyakwele China leDemalog eyakwele Germany. Kusasa azabhalisa njalo abantwana esikolo seMurape Secondary. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ebikhona ekulingweni kwamankampani lanamuhla i-Election Resource Center umnumzana Hussein Sibanda.
Namhlanje imitshini ibisetshenziswa kuhlolwa ukuthi iyakwanisa ukusebenza kakuhle, kusetshenziswa abantwana besikolo. Lokho bekusenzela ukuthi kungabe ngabantu abadala abangabe bephakathi kokuthi umuntu angavota, bekusetshenziswa abantwana. Ngakho kuhambe kakuhle njengoba uhlelo iveki ebekade ilubeke ngalo.
Kusasa luyaqhubeka lolu hlelo njalo iveki izaba ikwesinye isikolo emaphandleni. Babe besenza into efanayo?
Iye, kuyabe kusenziwa into efanayo enjalo ukwenzela ukuthi ekugcineni benze isinqumo esokuthi yiphi ikampani ekahle, yiphi ikampani abangayithatha. Njalo ke siyabonga ukuthi iveki ibisebenza kakuhle, busenzela ukuthi kungabi le ndlela yokuthi eyinye ikampani yakhanisa ingcono kulenye, kodwa ukuthi kwenziwe ngendlela emgceke, kwenziwe ngendlela engakhangela ihlolisise ngomuntu wonke.
Nxa likhangela ubufakazi selibubonile, lingathi ikhona na inkampani ekhanya ilo hlonzi ukwedlula enye kumbe ziyalingana nje?
Lokhu singeke sakuphendula ngenxa yokuthi antsho amakampani lawa asaqali asahlolisise onke omabili. Ngenxa yokuthi ngenza njalo uyabe ususima ngolunye ihlangothi. Thina njengabantu abakhangeleyo, hayi sikhangele isithe iveki kayenze konke, sizakhuluma sokuphethiwe ekuqineni.
Umnumzana Hussein Sibanda ngowenhlanganiso ye-Election Resource Center.
Kubikwa sekulembono ehlukeneyo kumanyano wamabandla we-Coalition for Democrats kumbe CODA phezu kodaba lokumanyana. Umanyano lo ulamabandla abalisa ele People's Democratic Party, National People's Democratic Party, MDC, izaphu lamanye afika phose ichumi. Abanye abakumanyano lo babikwa besola ukulobelana isivumelwano sokusebenzelana esasayinwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umkhokheli we-MDCT, lo mnumzana Walshman Ncube owecelele MDC besithi uNcube bekumele abazise uqala. Kodwa ilunga le-PDP umnumzana Edwin Dlovu utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe kalilani lenkulumo esiqhamukile kodwa lifuna amabandla wonke asebenzelane ndawonye.
Thina njengebandla le-People's Democratic Party PDP sithi sifuna singene kukhetho lomnyaka ozayo luka-2018 amabandla wonke aphikisayo emanyene sibe le-candidate eyodwa ezasimela kumongameli, eyodwa ezasimela kuparlamenti, eyodwa ezasimela kukhansela. Yikho-ke okwenzakalayo nxa abantu besayena ama-MOU lawa siyathokoza, kuyatshengisela ingqubela phambili ekukhulumisaneni ekuthini-ke sihambe simanyene, sihambe sikhuluma-ke eyodwa sonke sisithi umgabe makahambe aye kozimo. Kuyinto enhle kakhulu, siyathokoza. Amanye amabandla sesayinile, ekucineni sifisa wonke umuntu abe sephakathi esesayinile, silandeke ukhetho simanyene.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abakumanyano wekhodi abangahambelani lalokho okwenzakalayo. Kungakuhamba njani lapha kukhodi?
Ngakutsho yikuthi-ke njengebandla sanika ubukhokheli bethu esingathi thina i-blank check eyokukhulumisana lamanye amabandla, sisebenzisa inera, sisebenzisa ikhodi, sisebenzisa njalo lokukhulumisana direct lamanye amabandla-ke angekho kuleyo manyano kumbe lanxa yekumanyano sile mvume okukhulumisana labo-ke sisodwa. Yikho-ke akusonto embi ukuthi abantu bakhulumisane. Yebo kambe nxa yekukhulumiswana bakhona abangathi hhayi ubani wayese besayinile, indaba thina singakasayini kunje lakunje, hhayi asikubeni lokubekezela ubukhokheli bebandla yibo buyabe bukhulumisana lamanye amabandla, sabunika-ke ilungelo lona lelo lokuthi khulumisane. Yikho kwakathesi-ke akulamizi yokuphanika, kumele sonke thokoze ukuthi kuyakhulunyiswana, sifuna ukuhamba simanyene siyinto eyodwa. Kodwa kakusolakali oyedwa kumbe ababili abangasola ukuthi lapha lalapha uhamba njani. Kodwa injongo nxa abantu besayana i-MOU eyokuzwisisana yokusebenzelana ndawonye yindlela efuna abantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe bafuna simanyane, bafuna sikhiphe izanu PF sindawonye. Okuningi okwenzakala endleleni lapha ekuyeni khipha izanu kakulandaba, silandaba lakho. Yikho-ke thina njengebandla-ke akukho lapho esisola khona okwamanje, ngoba ubukhokheli babunika ilungelo lokuthi kukhulumisane lamanye amabandla azimele wodwa kumbe a-andanela kumbe angaphansi kwekhona. Akulanto embi khona lapho.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ilunga lebandla le-People's Democratic Party, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sikhangela inkuthazo yokuthi abasakhulayo ikakhulu abahlala phandle kwelizwe babhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lwethu lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungameli Nkomo. Umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation usuqale ukusakaza inhlelo lendaba ngendimi eziyisificamunwemunye phakathi kwezilitshumi lasithupha ezikusisekelo sombuso welizwe emizameni yokufinyelela wonke umuntu, lanxa nje abantu abahlala endaweni ezisemngceleni yelizwe lonke bengawafinyeleli amagagasi aweradio le-TV. Kubika unompumelelo moyo.
bekugiwa kuhlatshelelwa emagcekeni omsakazo we ZBC eMontrose kobulawayo lapho uhlelo lokusakaza ngesixhosa langesindawo okuqale ngensonto ngendaba zangemva kwemini enkulu lapho abalaleli besixhoseni bebegiya bejabulela ukuzwa ulimi lwabo kumabona kude ohlaziya ngezamasiko lembali njalo engumlobi omkhulu umnumzana Phathisa Nyathi uchayele ihlombe iZBC ethi bavele baphuza ukwenza lokhu
into ababefanele bayiqale sithathu zibuze sichithe isikhathi eside kakhulu sisehlukanisa abantu sisenza sengathi ezinye indimi kakusindimi
ethi indimi azisetshenziswe ngokulinganayo okuboniswe ngabesixhosa lapho bebukela ulimi lwabo lusethulwa kundaba
khangela ke khathesi nje khona ukuthi sikubonayo nxa besizwa kukhulunywa isixhosa besibona kutelevision ubazwile ukuthi bapululuza njani bayakuthabela lokhu
unduna nyanga zonke uthe linyathelo elibukekayo ethi uhulumende usaselomango okufinyelela bonke abantu
engunazela ukuthi akuthi nxa sithatha wona lowo mango sinazela ukuthi siyahloniphana kungabi lolimi olungathi luba ngcono kulolomunye sonke singabantu njalo khona ukuzanceda ikakhulu ezigabeni but kodwa laye uhulumeni usesele challenge
unduna Dumisani Ndondo laye uthe bayajabula ngalolu hlelo kodwa ukuphuza kokusakazwa kwenhlelo ezehlukeneyo ngolimi lwabo kubabulele kakhulu ngoba kubabisele emuva
siyavuya kakhulu dadewethu besingazizwa zirevolutionary considering the fact ukuthi all these years thina sokupreservation of culture lento le isibisele umva ngoba if sasiqala ukudala abantwana bethu benantuka bekwazi ukuthi bafunde bafunde inews
umsakazo we ZBC uphakathi kwemizamo yokwelula amagagasi kodwa uhlelo lwakhona luhamba okomnenke lokhe ilizwe lathatha uzibuse indimi ebezilalelwa isilungu isindebele lesishona uhlelo lokusakaza ngezinye indimi luqale manje kulandela ukukhalala kwabantu ukuhlawula umthelo wokuba lomabonakude kunye lokuba lomsakazo abantu becina bebukela lokulalela okwamanye amazwe angomakhelwane inkokheli zomdabu ezimbalwa ezisuka emandebeleni lazo bezimenyiwe eMontrose Studios lapho abathe kuhle okwenziwe yiZBC kodwa phela ingalibali labo abahlala kumingcele yelizwe ababukela lokulalela imisakazo labo mabonakude bamazwe esingcelelane lawo ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo
eZimbabwe njengawo wonke amazwe angezansi yezwekazi leAfrika ahlaselwe ludubo lokuguquka komkhathi okudala ingozi zokunganiki kuhle kwezulu kumbe ukunakwalo kakhulu okulolaka okufana leCyclone Dineo. Kungenxa yalolu dubo lokuguquka komkhathi osokwenze amazwe anjengeMelika asungule inhlelo zemfundiso phezu kwalenkinga ukuthi ingasabalali. Phansi kwalezinhlelo inhlanganiso enjenge kahulumende weleMelika iNast American Space yenelise ukuqoqa inhlelo zokufundisa uZulu wakobulawayo ngokuguquka komkhathi ikakhulu kuna kwezulu lokuthi lesi simo sithinta impilo zabo ngayiphi indlela. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lonkosazana Sibusi lonkosikazi Sibusisi weBhebhe ongumqoqi wenhlelo eNast American Space.
Bona ngani sokubaluleke kakhulu ukuba khathesi sifunde ngezomkhathi wethu ngenxa yezihlakalo esezisenzakala siyakwazi ukuthi eminyakeni lesidlulile ke iZimbabwe isihlangane lama drought ambalwa lama El Nino phenomenons ambalwa
njengoba inhlanganiso yeni ithanda ukuphatha udaba mayelana ngezinto ezithinta izulu awungitsheleke nkosikazi inhlanganiso yenu iyabambisana nalabo abantu abakumsebenzi wokulima
umuntu esimtholileyo usebenza kabanzi labe Zimbabwe Farmers Union. Ubaba lo usebenza ngendaba okuthiwa yi permaculture ekhangela ngendlela zokulima.
Yini igama lika lo baba?
Ubaba kuthiwa uDingani Ndlovu.
Yini umbono wenu mayelana lokunqumwa kwemali ekahulumeni welemelika ibekhangela lokufundisa umphakathini welemelika ngezinto ezithinta izulu?
Thina siyingxenye kahulumende ka Trump. Ngakho ke thina njengeqembu kumbe ngathi njengengxenye yezigaba ezisebenzelana lokhulumende wemelika. Kunzima ukuthi ngisho ukuba leli nyathelo ngivumelana nalo noma cha. Kodwa engingakutsho nje ukuba siyakuyamukela ukuba ukhulumende wemelika okwakhathesi ulokhu esasipha imali yokuba senze ihlelo ezifana nalezi. Okutshengisa ukuthi noma mhlawumbe engaqumile leyo mali ukuba iye kwezinye indawo abona ngani ziqakathekile. Kodwa la lolu hlelo ulubone luqakathekile ukuze ayekele yona leyo ngcosana yemali ihlale ilokhu ikhona isebenza lezi hlelo zokufundisa abantu mayelana nendaba ze-climate change.
Lamhlanje belilo hlelo koBulawayo obekhangelela ukufundisa izalwane zeZimbabwe ngendlela esingaphilisana lazo ezingathinti izulu ngendlela embi. Laba abasebekhuthile lelo thuba lokuza kulolu hlelo pho kumele bayenzeni?
Ofuna lolu kanye lweclimate change uyenelisa ukuthi ahambe kuinternet ku www.yali.state.gov ayovula okuthiwa ngamayali lens courses.
Alo ke ngunkosikazi Sibusisi Webhebhe, umqoqi wenhlelo eNast American Space, obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo.
Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili ngodaba lwamabandla aphikisayo aselobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye kukhetho oluzayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathi ntambo wezomvikela kanye lomkhokheli webutho lakwele Afghanistan sebetshiye umsebenzi ngemva kokuhlaselwa kwenkamba yebutho lapho okubulawe khona amasotsha alikhulu lamachumi amane ngabahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abeTaliban edolobheni elingenyakatho kwelizwe elemaza eSharif.
Impumela yokhetho lwakwele France elokudinga umongameli esibangeni sakuqala iveza ukuba umnumzana Emmanuel Macron uyakhokhela osokusitsho ukuthi useza chukana lowesifazana unkosikazi Marine Le Pen kumaviki amabili alandelayo kukhetho lwe-runoff ngoba bengatholanga amavoti eneleyo ukuthi banqobe uqobo.
Uhlelo lokusekela abalimi ngokugcweleyo olwe Command Agriculture lukhangelelwe ukuqoqa ukubuthanisa izivuno zamathani elula isigidi i-1.2 metric tons eyomumbu okungaletha impilo kwezenotho kuphinde kwesule indlala elizweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ngomumo wezomnotho osuguqe ngamadolo abantu abaningi ogoqela abasakhulayo sebedinga indlela ezitshiyeneyo zokuziphilisa ogoqela ezokulima lokuthengisa. Umsekeli kamqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, unkosikazi Rosemary Mpofu, uthi isivuno esikhulu esikhangelelwe lonyaka ngemva kokuna kuhle kwezulu ngomnyaka odlulileyo singaphathisa abathengi kuntengo zabo.
Sikhangelela ukuthi intengo yokudla yehle. Sokuza kutsho ukuthi ukudla nxa kukunengi, ukudla kwenkomo lakho kuzaba kunengi, so sithi ukuthi intengo yokudla kwenkomo izayehla embuzi ukudla kwenkukhu zonke izinto konke ukudla kumele kwehle intengo yayo kwesinsikhathi sizabona ukuthi engcenye sizakuswela lokho but thina njengama consumers ikhwesi ukukhangeleleyo
abo hlangothi lweziphala zelizwe abe-GMB bathi baneziphala ezifika kumachumi achiyangalombili lanhlanu 85 zamasayilo lezekhonkrithi kunye lezilungiswa yinsimbi lezilokhu zisalungiswa okuthi isiqinti ngasinye sizaba layo isayilo ezinye zibe lezimbili njalo bezasebenzisa amarori lezitimela zikaloliwe ukuthwala lumumbu. Umgcinihlalo wabagaya ke impuphu abe-Grain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafadzo Msalala uthi bajabuliswa intengo ye-GMB eyamadola phose angamakhulu amane $390 kuthani linye lomumbu ukuthi bazathathela phezulu inengi lalumumbu bethenge amatan phose aku 800,000 metric tons lonyaka.
What has happened is that the Command Agriculture has saved the country nearly $300 million.
The Command Agriculture is ilondoloza imali kahulumende efika ku $300 million njalo isiphathisa ngoba siyabe sesithola umumbu kuleli kulokuyathenga phandle kwelizwe okuyinto elenkinga ezithile. Unkosikazi Mpofu uthi imali mbadalo ye 390 kutan ingaba yinkinga kumizamo yokutholisa abantu ukudla ngentengo ephansi.
Intengo ye 390 thina njengamakhonzima sibona ngani iphezulu kakhulu ngoba nxa iphezulu kakhulu sokuzakutsho ukuthi labo laba abagaya impuphu sebeyakhweza ngakho ke ukudla konke lokhane bengikhuluma ngakho ukudla kwezifuyo lakho kuzakhwela intengo ngakho ke asisoze sibenefit from the bumper harvest nxa kunjalo. So njenge Consumer Council of Zimbabwe yes yakwazi ukuthi abalimi bengathaba ukuthi sebezuza intengo ephezulu i390 kodwa ke kule ripple effect nxa sokusiya kuma consumers.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukuze kuqhubekele phambili ilizwe lithola inala elinje uhulumende osemele elungisise inkinga ezikhona ethathe lumsebenzi njengoqhakathekileyo.
I Command Agriculture echiwo leyo iqondane kube lenhlanhla nje ngoba abantu abaningi abalimi abaningi abayizuzanga inhlanyelo yaphuza eyafikayo yayingenelanga abanye abayizuzanga lenhlanyelo yakhona kuthuthi nje kube nenhlanhla nje ukuthi kuhlangene ukuthi izulwine kakhulu uzulu laye bezama ukuthi ababambe.
I-GMB ithi sithola usekelo kubhanga lesizwe lakusikhwama selizwe ngoba sebeqalisile ukwamukela umumbu walonyaka njalo bekhangelele ukwengezelela kwawo singena kunyanga kaNtulikazi. Abenhlanganiso yokulungiswa kwamafutha abe-Oil Processors Association abaphathisa abalimi kuhlelo lwe-contract farming bathi udubo nje kuphela yikuba iziqondiso zikahulumende zokuba umumbu wonke uthengiselwe GMB kulakho ukuphazamisa lokuthiya ngaphandle abantu abalima nge-contract farming abalezikwelede abamele bezibuyisele. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inyanga kaMabasa inyanga lapho ukuqakathekiswa khona isimo sokuzalwa esaziwa ngokuthi autism spectrum disorder ngesiNgisi kodwa iningi lokhu lingazi okunengi ngalesi simo eZimbabwe. Abantwana abalesi simo bayabandlululwa nguZulu lezihlobo kuthiwa sibangelwa imimoya emibi lobuthakathi. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Lanxa loludubo lusanda elizweni bebanengi asebezalwa belalesi simo se-autism, ingcwethi kwezempilakahle zithi kudingakala ukuqhuba imikhankaso yemfundiso eqondiswe kuZulu lakulabo abasemsebenzini wezempilakahle. Udokotela Michelle Dube ngomunye wabodokotela abalolwazi olujulileyo phezu kwalesi simo othi ukusilela kwempahla yokusebenzisa ukulondoloza laba bantwana kungumgoqo omkhulu emizameni yokubasiza lapho bethe babonakala isimo sabo. Uthi uDokotela Dube nxa singaphanga sinanzelelwe lesi simo kuyaphathisa ukuthini atholiswe usizo umntwana sibe nganeno anelise ukuphila njengabanye lanxa elaso. Unkosikazi Cynthia Dube ngumbalisi owafundela umsebenzi wokufundisa abantwana abalesimo se-autism esebenzelana labenhlanganiso ye-Pathways Autism Trust. Ulandisa ngezinye zezibonelo umzali angazinanzelela ukuba umntwana ule-autism.
I-autism luhlupho olutholakala ekukhuleni kwabantwana. Besehluleka ukukhuluma lokungazihlanganisi labanye ontanga. Abantwana laba ubabona ngokwehluleka ukukhangelana labanye emehlweni, le esithi eye contact. Engathanda ukudlalisa ulutho olungajwayelekile, olunjengamahlamvu loba isicathulo. Umntwana lo uyamthola edlalisa izandla loba eyeqayeqa esikhathini esiningi.
Ethi inkinga abazali abaningi abalabantwana abalalesi simo bebhekane layo yikuba akulazikolo ezamukela laba bantwana ngoba laba balisi labo bengasizwisisi.
Sasesilungisa ke isikolo okuthiwa iPathways Autism Trust lapha okulama specialist agoqela i-occupational therapist, special needs teacher, first aid teacher, ECD teacher, rehabilitation technician. Ama-specialist lawa lama-trustees ahamba ku-training e-South Africa e-Johannesburg Hospital School. Safunda enye i-program okuthiwa yi-Autism Specific Intervention Methodology. Yiyo esiyisebenzisa lapha e-Pathways. Ama-trustees uFlora Lodorin bahamba bayafunda e-America i-program okuthiwa yi-Sunrise. Bathe sebephenduka ke bafika bafundisa abazali.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Pathways Autism Trust unkosikazi Flora Chinaira ulandisa ngobunzima abhekana labo lapho enanzelela ukuba indodana yakhe uTawana oseleminyaka elithumi lasithupha ulesimo se-autism.
Dambudziko iri rakaoma nekuti muno muZimbabwe hamuna mafacilities anoshandisirwa.
Sine ndodana eleminyaka elithumi lasithupha okuthiwa nguTawana. Kusukela ekuzaleni kwakhe kazange akhulume kodwa uyeyezwa. Udubo lolu lunzima ngoba lapha eZimbabwe akula mafacilities ancedisa kulaba bantwana. Eze ediagnose samhambisa ecreshi eseSt Giles. Uthe seqeda ngeSt Giles samdingela kwezinye indawo. Bengamyamukeli bethi asenelisi ukumnceda ngesimo sakhe. Ukhen treatment yomntwana ole autism eZimbabwe. Thina abazali bakaTawana sahlangana lohlupho olukhulu kakhulu ngoba bekungena program yokuhambisa uTawana.
Iningi labazali abakhulumisane leStudio 7 bakhala ngendleko bethi kubiza imali eningi ukuba londoloza laba bantwana. Unobhala jikelele kugatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr Gerald Gwinji uthe leZimbabwe libhekane lenkinga ekusebenzisaneni lalaba bazali abalabantwana abalesi simo. Wengeza uDr Gwinji ethi uhulumende eyincoma leyo mizamo yalabo bazali ukudinga indlela zokusiza abantwababo ngendlela ezehlukeneyo. Ubufakazi obumunyethwe zingwalo zenhlanganiso ebona ngezokuqhamuka kwemikhuhlane emhlabeni jikelele yakwelemelika eye-Center for Disease Control, CDC, buveza ukuba umntwana oyedwa phakathi kwabangamachumi phose ayisikhombisa 1 in 68 emhlabeni etholakala elalesi simo. Buveza njalo ukuba sivame kakhulu ebantwaneni besilisa ukwedlula abangamantombazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho awe biometric voter registration kits alinge imitshina le labantwana besikolo semavuku secondary eHarare lamhlanje.
Abakumanyana wekhodi babikwa besola usikhwica mfundo Welsh Mencube ngokulobelana isivumelwano sokusebenzelana lo mnumzana Morgan Tsangirai.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Lo ntungamili Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.